Udaba lolu luyadanisa kakhulu mntukanezi. Ungananzelela ukuthi abantu baphelele emgwaqweni besifa kabuhlungu. Kungesani singabantu beZimbabwe kunje siphakathi kokukhala lemuli yakodlovu la ephelele emgwaqweni u-Adam. Yikho-ke into esiyinanzelelayo kakhulu ukuthi imigwaqo yethu yiyo imibi kakhulu ngesimo lesizulisini. So kuyadingeka ukuthi abashayeli labo bakunanzelele ukuthi inyanga lezi ezidlulileyo lazo nezi esiya khona zimbi ngenxa yezulu. So siyacela sibili abashayeli bathayele ngonanzelelo.
Yona imali etholakala kuma-toll gates isetshenziswa kuhle yini? Iyayilungisa imigwaqo?
Kukhanya kunjalo ukuthi isetshenziswa kakuhle sibili, ngoba ungathi uyananzelela, uzananzelela ukuthi kathesi emadorobheni wona la amanye kulokuyimgwaqo lokho kungani kuyabe kuyi-main e-town khonapho, imali yama-toll gate iyakusebenza khonokho. So sikhangele ukuthi njengoba siphakathi komsebenzi omkhulu lo wokubeka i-plum tree uzuyokuthi Ntare Road, le mgwaqo eyabe iphuma kulowo mgwaqo layo izalungiswa ngemali yama-toll gate. Isuka nje ibe mlutshwane, ngokulungisa umgwaqo kuyadula kakhulu. Ungakhangelela ukuthi at least irafu i-1 kilometer iyakufuna 800,000. So leyo yimali enkulu sibili ukuthi uzenze amakilomitha amaningi. Kuyadula ukulungisa umgwaqo.